siqalise ke imhlangano eMasvingo province umhlangano wokuqala besilawo eBikita endaweni okuthiwa kuse eMukore lapho kade kulabantu abaphose abadlula 3000 izolo belo namhlanje ke besikogudu kogudu kuthiwa kusedabure kade sikhona njalo kade kulabantu ke futhi abadlula ke 3000 kade sikhuluma labo kusasa ke sizabe sise eNgundu eNgundu center siadressa khona ke kuthi ngela ngelandelayo ke sizabe sisemashaba okuhlanga ukugocela le Masvingo town bese singena ngelandelayo njalo ke bese siba ke eChiretsi esiyabe siadressa khona ke khona ngale into esizitshela ke abantu lapha ntukamili ukuthi bakithi ilizwe liyalibona ukuthi lingaphi libulewe mbani njalo selifike esibangeni selinganani ke ukuthi akungagcina kungasalungiseki lutho ke sinika abantu izimbindi sibatshengisa njalo lokuthi iparty yona le yezanu eyiyo ke eyenze ukuthi umumo wempilo zabo ube yilokho yikho khona ke yibo abantu okufuza ukuthi baphunyuzwe ke ngoba kabasenelisi ukuthi babuse ilizwe balungiseke ezomnotho welizwe siphinde sitshele futhi njalo abantu ukuthi bakithi kulendlala thina kasisoze siqalise ukuthi sithethisane lalabo abangasinceda njengalokho esiyasibone kusenziwa izanu sizazama ukuthi sisebenze labo ukwenzela ukuthi-ke basincedise endlaleni ukuthi abantu bangabi le ndlala bese sikhuluma-ke njalo ukuthi hayi bakithi umgamo segugile
bathini bona abantu nxa libatshela ngalokho sikhangela indlala ekhona elizweni okwamanje kanye lobunzima nje bempilo
abantu bayathokoza ukuthi hayi nxa i-MDC i-MDC isesekhona isithembisa njalo ukuthi khona-ke hhayi bazimisele ukuthi bancede-ke imiphefumulo elambileyo bancede-ke abantwana abadinga imisebenzi ungakhangela abantwana abaphuma ezikoleni baningi kakhulu baphuma ema-yunivesithi baningi kakhulu lalabo abangafundanga bawufuna umsebenzi mpela sikhangelele ukuthi-ke hhayi thina nxa singangena sibone ngathi singenza okungcono ngoba thina-ke njengoba sakhizwa ukuthi singabantu bamakhiwa sizasebenza la ukuthi abantwana bathole imisebenzi sizasebenza la ukuthi abantwana bathole ukudla njengoba vele besitholisa ukudla nasilamba ukwenzela ukuthi abantu bezimbabwe babe lakho ukuthi baqalise ngayo.